Kodwa ngithi abantu bakhona le ndlela ezinye ezikhona zokutshelana lokho okuyabe kumele litshelane khona. Angithi kulabo WhatsApp, kulamafoni, kulabantu abaphansi abahlala labantu, ilizwi lingafika kuzo izigijimi zebandla bayaqoqana batshelane ukuthi kulalokhu lalokhu lalokhu. Yebo, akufanani lokuthi likhangelane ubuso ngobuso kodwa okwalesi sikhathi ilizwi liyabe lifikile ebantwini. Kuyikuthi amaphonisa afuna kumbe kafuni, kumele kube lendlela zokukwenza lokho. Kodwa-ke kwesinye isikhathi labo amapholisa ngenxa yokukhipha inhloni imihlangano eminye bayivumela eminye bale. Kodwa-ke yona la bayivumelayo angithi ilizwi lizahamba ukuthi endaweni ethize bebehlangene bekukhuluma ngalokho. Yikho ukuhamba kwalo ilizwi khona lokho. Ngobana ungachitha isikhathi uhlaba umkhosi ngokwala kwamapholisa ungasalela nabo kuyahambeka kwezinye indawo. Lazi indawo kazifanani, la maphosa akhona kafanani. Kwezinye indawo sibili liyabatshela balivuke liyenzi leyo mhlangano, kwezinye indawo bali. Kodwa lanxa balili, njengoba ngisitsho, ilizwi liyafika kuphela ebantwini, ikakhulu labo abathanda inhlanganiso yabo. Njengesikhathi sempi kathi ilizwi lalihamba anti amakhiwa ayevala indlela zonke, abantu babepuntshuka kuphela lalo lwazi lalokho okumele abantu bakwazi yapuntshuka kufika ebantwini. Yebo, kungafika ngendlela engasiyo lana ephezulu kodwa kusalayo ukuthi ilizwi liyafika ebantwini.
Manje nxa sikhangela ukubana isikhathi sokuthi ukhetho lwenziwe sesifikile, seseduzane, lizaba lesikhathi eseneleyo na ukuthi lifinyelele abantu libakhombisa ukubana balivotele?
Ye, isikhathi singakhanya ngathi sihambile kodwa-ke kwesinye isikhathi khona ukuthi sibe ngathi sihambile kuyakwenza ukuthi nxa sesiqedile lokho okwenziwayo ukukhethwa kumbe ukuqonywa kwalabo abazamela abantu kuyaba isivuthevuthe, isivuvu. Wonke umuntu uzabona icebo lokuthi wenza njani. Isikhathi ukuhamba kwaso kakutsho ukuthi kuyenqabela ukuthi ilizwi lihambe ebantwini. Inhlanganiso eziningi zilabantu endaweni ezithize. Yebo, kambe inkokheli zamabandla atshiyeneyo ziyekhangela lokuthi zibe lemihlangano izigaba zonke zelizwe. Kodwa-ke angithi njengoba ngike ngatsho ngaphambilini, okunye inkokheli ingabhala umbiko wayo ofisa ukuthi ufike ebantwini. Umbiko lowo uzadluliswa ngendlela ezithize uze uyefika ebantwini bezwe nje ukuthi yini ekhulunywa zinkokheli zabo. Kodwa mbone ngathi nxa sesisiya phambili lanxa sikhathi singasihambile imihlangano izakuba khona. Sengitsho kuyakhulu amarali, abantu bakithi bawakhonze kakhulu amarali aza kuba khona wona lawo. Lanxa engasoze abe maningi mhlawumbe njengezifiso zabantu, ngoba yilabo lalabo bantu laba abakhona bafisa ukubona inkokheli zabo zizokhuluma labo. Kodwa mbone ngathi imizamo iza kuba khona ukuthi endaweni yalokho esithi ngamarali nje engxenye kuyakwenza ukuthiwa ama-star rali.